siyazi ikholera leve khona esiqeda abantu kanje ibe ngafanelanga ibe khona ngabe ihulumende wezanu bevekwazi ukuthi amaphayipi lawa afaka phansi ayafakwande kumbe alingane nabantu asebesebenzisa idorobho. Yikho lokho okwenzakaleyo, ngeke wethuse futhi ukuthi le into iqeda kwenzakala ingayenzakale kanjalo ngesikhathane esingasidanga kakhulu. Sekudabuke futhi amanye amaphayipi wenye indawo. Lokuthi uhulumende wezanu uqede iminyaka engu-40 engakaze azihluphe ngokuthi idorobho lasala liseligcwele abantu abaningi, singenza njani ukuthi silikhuthaze kakhulu uhulumende lowo ule mali silefika ko-11 million ebingasetshenziswa ukwakha izinto ezifana nazenezo, kodwa uhulumende kakafuni ukuyibhala, uthwalisa nzima ama-councilor kuleli lizwe. Ngakho ngibone ngani uhulumende wethu ube ngekafike kulesi swake sesikuso, izinto lezi beziyabe zilungiswa ngesikhathi ukwenzela ukuthi zingabi izinto ezikhangelwayo lapho-ke sokunodobola ukhulu olufana nalolesiya namhlanje.
Kodwa libone senelisa yini ukulungisa konke okuhluphayo ukugoqela ukuswelakala kwemali nokuqonga kwentengo yempahla izitolo?
Uhulumende ongekho emthethweni njalo ongakhethwa ngabantu wafakwa yi-ZAC le-court ngekakwenelisa ukulungisa indaba zomkhonomi, ngoba umkhonomi ulandela ukwazi ukuthi uhulumende okhona ugxile ebantwini. Udubolo khona lokuthi upresident Emmerson Mnangagwa wantshontsha ukhetho olwalukune upresident Sintamisa, abesenze njalo wasifaka lapha ngasabona ukuthi umkhonomi usuke waqalisa ukuwa nje ngendlela ebuhlungu kakhulu abantu abasebenzimela obukhulu. Lokhu kwenziwa ukuthi upresident Emmerson Mnangagwa uyilegitimate eyakalamba umoya wokubusa abantu beZimbabwe. Ngakho labo semabhizimusi bayesaba ukusebenza naye, akula muntu othanda ukusebenza lehlela.
Ngakho abantu bengakhangelela okumqoka yini angakukhuluma ku-State of the Nation Address kusasa yini okungabanika ithemba ukuthi kungaba ngcono
izwe? Nxa upresident Mnangagwa ethole isixwayiso esihle njalo esileyo, kufanele simxwayisise ukuthi indaba yokuqala afanele ayilungisise ukuze umkhonomi ungani uyathola ububelo, yikuthi alungisise udaba lwezombuso welizwe ukuthi okhokhela ilizwe ngubani, okhokhela ngalophi uhlobo, njalo okungalunganga okwenziwayo kulungiswa njani. Angiboni kukhona engakutho noba angakwenza kusuka namhlanje kuze kube nini lanini okungaletha ukuthula njalo kuhlaliseka kwezomkhonomi engekathenje ngosomabhizimusi bamaningi ethenje ngosomabhizimusi kuphela abasebenzi zobuqili lezobuhuquluzi.